ukhetho lweKenya kusifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sithiwa ngama permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo 2008 thereabouts waba khona nengxaba ngxoza lodlakela phansi kombuso kaMwai Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabona nangabandla la uzombusazwe. Kodwa namhlanje ibandla lika Uhuru Kenyatta selibambane belithikisayo la sichasa uRaila Odinga, okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo kuyezokhetho kwezombusazwe. Abantu bayagqamulana bebulalane, kodwa baphezulu bevuke besekelana. Kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill, maim each other in the name of politics. After all, the next morning we came to supporting each other. For me it's a big lesson for political players eZimbabwe lapha, ukuthi inzonzane esibona ebulenjini, esibona ezigabeni, ukulwa, ukuthethiswana, akusise ndawo wakusasa. Abaphezulu bazokwazi bekhulumisana. So asifundeni njengeizwe saseZimbabwe.
Babantu wenu, kungenzakala na eZimbabwe khona ukuthi ukubona kusenzakala eKenya? UKenya zani kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo?
Kwenzakala, kunakana ukuthi nina abantu kumele baguqule sithi yi-value system ngesikhiwa. Sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili, lo osesikhundleni sengaphuma, lo ophikisayo angene, kumbe lo osesikhundleni ahlale. Kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo, sikwazi ukuthi ukhetho ukuhamba lalokho esiyi democracy. Vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane, kodwa kumele abantu babulalane. It's possible eZimbabwe, kodwa kudinga ukuthi sizinuke amaqhwaqhwa njengelizwe. Sazi ukuthi i-political system yeZimbabwe kumele layifane la abanye amazwe, nxa sifithi ngempela we are a democratic country. So ngumbono wami, bona ngani kungenzeka, kodwa kudinga ukuthi sitshintshe i-value system and begin to see each other as human beings. Lesibone njengabantu okokuqala, singabonani, singakabonani njengabantu abaphikisana kwezombusazwe.